Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, iGMAZ, uthi intengo yomgodla wempupho olesisindo samakilogram alitshumi, i-10 kg, ikhangelelwe ukukhuphuka isuka kumadola angamatshumi ayisithupha, i-$60, kusiya kumadola edlula kancane alikhulu, i-$101.66. Umnumzana Effort Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, i-NACORA, uthi ukukhuphulwa kwentengo yempuphu kuzalethela abantu ubunzima obukhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
Ukukhwela kwempupho kuzaletha usizo olwesabekayo phakathi kwabantu, phakathi kwendlala engaka nxa iyavele ikhwele yona ekathi iphezulu kangaka, kuza kwenza ukuthi abantu bangenelisi ukuthi bathenge izinto. Kuthi lalezi ezingakakhweli zizakhwela njengoba phela akhwelile amafutha ezimota, aza kwenza ukuthi yonke into ethwalwa ngezimota ikhwele. Kuzakhwela omafutha, kukhwele otshukela, kukhwele osepa, kukhwele i-transport, kukhwele yonke into. Impilo izaba nzima emalangeni azayo ngokumangalisayo, ngokuba kuyabe kungasadliwa ngekhaya, kungasagadwa, kungasawatshwa, kungasenziwa lutho. Yinto efanele iphelele uhulumende kakulungise masinyane.
Unkosikazi Siphiwe Sithole ongumbalisi koBulawayo uthi inyathelo elithethwe nguhulumende aliqondanga elokuma ukubhadala esinye isilinganiso sendleko yokuthenga umumbu.
Sikambe nxa uhulumende ezakhipha isubsidi eyomumbu uthi abantu baphile njani? Ngoba ngabe maybe mhlawumbe lokhu ubekwenze abantu sebevunile le bekuyabe sokungcono, kodwa vele okwakathesi abantu ngisho labasemakhaya bayathenga umumbu. Kambe kuzadliwani lapha eZimbabwe? Kuzathiwani? Thina sibone ngani lele nyathelo elithethwe nguhulumende aliqondanga? Kumele akuhlolisise kuhle khona lokhu abuye afake futhi isubsidi yona le, ngoba khathesi sizathola nzima. Nxa kambe 10 kg yempuphu sizawuba i-101, hayi vele yabe sokunzima kakhulu. Shuthi phela usoza kudla abalemali lakho langazobe usebenza le mali yakhona ivele ayiyenele.
Unkosikazi Angela Masuku oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uyazibuza ukuthi sokuyimpi na yokukhuphula kwentengo yempahla emqoka.
And futhi sho kathi sokungamandlwanini bakithi, mina ngilabantwana abangu-8 abazukulu bangu-2. Impupu vele 10 kg sidla kumbe 4 days, alenjenit ama-100 lazatholakala, amabhonasi lakade sifakele vele sesiyaphela, akuselalo. Bakithi hayi hulumende bakithi, sicela lingenele. Kathi lapha sokubulawana yini, kuhamba njani kathi vele?
Kusenjalo intengo yamafutha ezimota layo ivuke ikhuphukile namhlanje. Umnumzana David Ndlovu ongumtshayeli womtshova uthi ibhizimusi isisiwa ngoba abantu babalekela emabhasini.
Thina ngapha esitshovayo kuba nzima kithi ngendaba yale fuel ekhwela each and every day. Kusuka kube nzima ngoba sidinga singasakwazi ukuthi sisebenze njani. Nebhizinesi yethu iyayehla, iyaphansi. Okulandelayo uzothola ukuthi labantu bagcina vele sebebaleka bengasagadi leyo mchova, sebesiya emabhasini. Manje thina ngapha emchoveni, hayi ngani sizahluleka, sizagcina sesihleli phansi. Ibhizinesi izabuwa sibili ngoba ifuel le ndlela ekhwele ngayo, hayi ngeke size silunge thina.
Uhulumende uvele wazisa ngaleli nyathelo ngesikhathi esethula indleko yesikhwama selizwe, i-budget, ukuthi uzakuma ukubhadalela isilinganiso esithile sendleko yomumbu akade esibhadalela phansi kohlelo lwama-subsidies, kodwa lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa ekuqaliseni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.